Unkosikazi Themo ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa HIV laboratory sithi ukuhlola kwayo igazi sokuhlonitshwa umhlaba wonke.
Siyazichenya ukuthi eZimbabwe impumelo yokuhlola igazi sisibanga esiphezulu esivunyelwa njalo sisebenza umhlaba wonke. SAISO 15189 njalo bahlola igazi eziyini kubantu abahlala kuhlawo. Siyabonga abasebenzi.
Umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Nasisiya Zwangwa uthe sokulesikhathi elemelika lincedisa leZimbabwe kwezempilakahle.
Besikuhambo lwabo kwesikhathi eside kunhlelo ze-HIV lemalaria ngezinye zezinto eleZimbabwe eliziqhenya ngalo lisebenza le-ML.
Ingcitshi ebona nemitshina ehlola igciwane lemikhuhlane etshiyeneyo ebizwa ngokuthi yi-Laboratory Systems Improvement Specialist Unkosikazi Khanyisiwe Sibindi ubonga kwenzelwe isibhedlela lesi ngelemelika.
Support esiyiphiwe yi-America number one yikuthi we've got state of the art equipment and basincedisile kakhulu ezimpilo HIV laboratory. Our lab is now accredited to ISO 15189 of 2022. Lokho kutho ukuthi singatesta lapha.
Umkhulu wesibhedlela sempilo kuhlangothi lokuhlola igazi umnumzana John Chitumbura laye ujabule kakhulu ngemtshina le esisenza kube lula ukuhlola igazi.
Imtshina leyi sayidonethelwa le-CDC in conjunction with Ministry of Health. Sesithatha amalanga angu-7 kuphela ukuthi ama-results akhe aphume. Ndaba imtshina yethu kathesi yenza amatest ayo 1225 laphana sasenza 250 kathesi sokuyehlile ngenxa yokuthi imitshina yethu seyingaphezulu.
Unkosikazi Themond uphinde wachothoza labo abenza udlame ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni lakhe kulandele okwenziwe ngabantu ababili abazame ukubulala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ozancintisana unkosikazi Kamala Harris kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Ngike ngakhuluma lomongameli uMnangagwa ngesehlakalo sokuqala sokuzama ukubulala uTrump. Siyachothoza udlame kwezombusazwe loba kungathi komhlaba eMelika kumbe eZimbabwe loba ngubani oncintisa. Ukhetho lomongameli uBiden uyachothoza abazama ukubulala ophikisana naye. Yikho nje sefake imali kwabalonda inkokheli abesuphethisele.
Unkosikazi Themond uqalise uhambo lwakhe lokwethelela isigaba seMatheleland namhla empilo hospital kwezinye indawo koBulawayo ebona inhlelo ezisekelwa lilizwe lakhe. Uphetha uhambo lwakhe ngolwesihlanu eMatopo. Yimele Studio 7 ngoBulawayo igama lami nguJesus Banda.